Είναι έτσι, εσύ μου σε έτσι, σε βαλέγγιλε, ότι είμαι λίθο, καίνα πάλο, καίνα υπάμπιλη, υπάλο γάτες. Γεμόβα λυσίσουα, ότι ομκούσαν λόγω με μετέγαν γιάνε, εσ κόλωνε, εσ μπάμπο γιόγκε γιγελέρε. Tina siti tina ababalisi abakwezikolo imhloliso leyi ayisoze iqhubeke ibhalwe okwakathesi nxa uhulumende engazange walandela khona lokho okwakhulunywa kuma-WHO guidelines. Nxa kungalandelwa okwababekwa phansi ukuthi kwenziwe kuzakwenza ukuthi imhloliso leyo ibhalwe. Kodwa as long as isimo sinjengasona lesi esikhona kathesi, imhloliso le eka-2020 kayikubhalwa ngoba ababalisi labafundi impilo yabo isengozini. Kufuna ukuthi kulandelwe ama-WHO guidelines, awama-mask, ama-sanitizers, amanzi. Izikole eziningi azilamanzi, izikole eziningi azilama-sanitizers, kuyakuthiwa kukhona kodwa kungekho. So as a position eyethu sithi thina akungabhalwa imhloliso leyo, njalo akula ma-invigilators azaba khona, abantu besaba ukufaka impilo yabo engozini ku-COVID-19.
Bakhona abathi okwenziwayo yikufaka abafundi enkingeni lapha ngoba babhala imihloliso bengazange bafunde ngemfanelo. Lithini ngalokho?
Lokho kusegcekeni kuyakhanya, kuyaziwa ukuthi abantwana umnyaka ka-2020 is in wasted academic year. Abafundi bathi lapha sebezama ukuthi bethole ekuthiwa i-experience emhloliso, kodwa bona bayakwazi ukuthi kabavuthwanga, kabaphekwanga ukuze bebhale imhloliso leyo eyalo nyaka. Kunjalo nje lathi singababalisi siyakwazi ukuthi abantwana they are not prepared okwemhloliso leyo. So okukhona yikuthi nxa kuthiwa bazabhala, asazi bazabhala na, kodwa nxa bebhalile kungaba yikuthi iripoti yomnyaka yamahloliso yalo nyaka ingabambi ukudlula iminyaka yonke ngoba abantwana bengafundanga. Ababalisi labo bekhala ngokuthi ngabe labo izikhalo zabo ziyalungisiswa.
Ngokwazi kwenu njengenhlanganiso bangaka sebefunyanwe belo mkhuhlane lo, ngitsho lababalisi?
Ama-figures lawa esiwaphiwayo mayelana abafundi lababalisi asebebanjwe umkhuhlane we-COVID-19, thina njengenhlanganiso asisuthiseki ngalawo ma-figures. I-400 eqanjwayo lapha sikhangele iZimbabwe yonke jikelele ngalokho okwenzakalayo, ukuswelakala kwe-testing equipment labantu abatestayo ngendlela eqondileyo. Ama-figures thina siwafaka ukuthi okwakathesi ama positive cases for abantwana engaba between 1500 kufika ku 2500. Then ababalisi abateste positive inamba yabo it's slightly above 100, kusho ukuthi singathi it's between 100 and 110 of confirmed teacher COVID positive cases.